Hayi baba Gandhi, mina ngokubona kwami iJackson le izakwamukelwa ngoba ngokukhangela kokuma kwezinto lokufa kwabantu lokuthathwa ukuthathelwa nokwalomkhuhlane, ngibona ngathi abantu bayadinga ukuthi bathole into engasiza ukuthi imise lokhu, ngoba kangiboni into engamisa ukuthelelwa nokwalomkhuhlane ngokumemetheka kwawo, ikakhulu khonoku kuthelelwana ngokuphefumula, ukuthelelwana ngezinto ezingathi kazijayelekanga. So bazayamukela ijekiseni lanxa nje kukhona ukukhonona ikakhulu kwabakithi abansundu ukuthi kungathi kakulaqiniso ukuthi ijekiseni yakhona le ilandeni, ilande umuthi amina umkhuhlane lo, kumbe ilande okunye. Yikuthi kwakungathi kuyamangalisa ukuthi kuyathi bona bamhlophe bebabagulayo kakhulu, kodwa nxa kuthestwa laphana bafuna ukuthestela kwabamnyama. Yikho ke okungathi kuletha ukuthi abantu bangathi bayakhonona kancinyane ngayo ijekiseni yakhona. Kodwa mna mbona ngathi laba abamnyama kufanele ukuthi bayithathe, ngoba lo mkhuhlane kawulampendulo okwakhathesi ukuthi kuyini okungawuqinisa. Ngiyikho engikubonayo, ngibona ngathi bazayithatha ijekiseni.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapho esigabeni se-Texas okhona?
Hayi, umumo lapha e-Texas mubi kakhulu, kakhulu kakhulu kakhulu. I-Texas ingelinye esinye state esile coronavirus kakhulu khona lapha e-United States of America. Ngesizathu sokuthi i-Texas ayizangi vele ibe yi-state lesiyana esinanzelelayo ukuthi umkhuhlane lo uyabulala. Baba ngabantu abakhokhele bakhona balalela kakhulu ukuphikiswana le-science. Nxa babe-science babesithi kuzaba nje, kube nje, akube nje, akube nje, akuvalwe, abazange bakwenze konke khonako. Manje kama-results akhona asechaya-ke manje. Ngeviki eliphelileyo sifikisile thini Texas sodwa i-1 million yabantu asebegula lapha e-Texas. Kubi kakhulu lapha. Siyesaba nje siphongu gxumagxuma lapha nalaphana, kodwa ke kuyezwakala ukuthi abantu bayafa sibili badlula, ikakhulu e-Western Texas kusiya khona ngale endaweni zeborder le-Mexico, bayafa kakhulu abantu.